Zikhasa nanganjongonye zingamachumi amathathu lane. Izakhamizi lezi zaphuma lombono lo kumnyaka ophelileyo kulandela ukungenela kohlangothi olubona ngokwelula kwengalo olwe United States Agency for International Development lusebenzisana lenhlanganiso yemali emaloko lapho abahlala khona babona kumqoka ukusungula uhlelo lokuhlenga izifuyo endlaleni lasemkhuhlaneni. Suphumelelisiwe lumbono iqembi leli lazibizwa ngokuthi ihlanganani Livestock and Dairy Pilot Group qede bafundiswa ngokufuya okulenzuzo. Okukomiti yochako unkosikazi Sikhokhele Moyo uchasisa ngosekubunjiwe.
Sikhayele ukuthi i-150 liters siyenze amasi. Then i-4 days lezi phakathi kweviki sikhangelela ukuthi sithengise i-fresh ngoba eVictoria Falls bafuna i-65 liters yamasi. Njalo thina uchago esizalikhupha ku-150 liters yi-40 liters yilo esilale esizasupplya maybe 3 houses epheka izitshwala.
Lokhu kuvezwe kumbukiso wobuhanjelwe zinhlanganiso lezi kunsukwana ezidluleyo kanye le-Cultivating New Frontiers in Agriculture. Okukomiti yebona ngezokuthengisa umnumzana Musa Ndlovu uveze ukuba le ntengo yezifuyo zabo sikhwelile njalo kulandela ukusungulwa kohlelo lolu.
Emuva le besithengisa imbuzi ngabo $30 and then sesithe satreat-a sazinika imithi sasidibhisa bese kusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Okukomiti yokudla kwezifuyo lezi unkosikazi Onesia Ngwenya uthi balima utshani obehlukeneyo obugoqela idolichos lab labo kanye lesunhemp amazimba amahlanga lokunye qede bechayele izifuyo lezi.
Amahlanga awumumbu la sicela ukuthi lingawa khiphi esephelile ihlanga selisiwa lodwa kodwa akhipheni esese lobuchukela elisese le-weight.
UMangwenya uthi okwamanje balephupho lokuthenga uhlobo lwenkunzi ezaba ngeqembu bethenge njalo isigayo sokulungisa ukudla kwezifuyo. Ongundunankulu wenhlanganiso yemali maloko umnumzana Dominic Graham uthi lezi ngezinye zenhlelo abaphezu kwazo esabelweni seMathebeleland North ngenhloso yokusiza izakhamizi.
We focus more on strengths and opportunities than we do on problems and challenges and we try to
sixoxisana lezakhamizi siphume lendlela ababona zingaba siza ukuthuthukisa impilo zabo ezigabeni. Okwamanje uhlupho olwandileyo kulesi sabelo ngolwamanzi sesizamile ukulungisa izibhorane, ukugebha imigodi kanye lokwakha amadamu kwezinye indawo ukuze abantu basizakale.
Ukansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo uthi kulusizi ukuba ezinye izakhamizi kazela ntshukuntshu yalintuthuko ekhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane wokuphiwa nje kufuze bewenqabe.
Asisukumeni njengabomama behlanganani so sihambe imali malokhu izasithola sibuthene then yona isifika ichaza abantu ezabathola benjani bekupastor.
Uhlangothi lwemelika lolu luyasiza njalo abantwana abaleminyaka emibili kusiya phansi kanye labo mama abazithweleyo ngokuba holisa nyanga zonke ilambazi ngenhloso yokwehlisa ukufuba ebantwaneni ngesimo sendlala kulesi sabelo kuzigaba zonke. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Wange nginokuthaba Dlamini.